Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 16 kuMfumfu 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu selamukele ngembono etshiyeneyo amazwi kamsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko athi abantu abangalencwadi zokuzalwa ngenxa yesehlakalo seGugurawundi bazalungiselwa lezi ncwadi njalo lezihlobo zabo ezabhubhayo zincwatshwe kutsha.
Akulanto kungazange kwabhujwa ubaba uNdebele othe nguchief SMA commission besingezwa lutho. Uhulumende uhlupho lwakhe lunye. Ngokuthengisa ukuthi kala sifiso sokuthi kulungiswe lolu daba. So kathesi bakhuluma nje ngenxa yefa.
Umkhankaso wokhetho lokudinga ozaba kuba ngumongameli weMelika lubikwa lulandelwa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele kugoqela eleZimbabwe ikakhulu ngezenzo ezehlukeneyo ezikamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans.
I-transport bayayidinga abamasiko ukuthi nxa besiye emasikweni bazuze indlela elula yokuhambisa. Bazuze lo ncedo lokuzuza indlela yokuzuza amanzi ukuthi ezindaweni zonezo ezamasiko sithi onjelele edula ngapi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokungenziwa nguhulumende ukwenzela ukugcina amasiko lemikhuba kaZulu eqakathekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Iningi labantu selamukele ngembono etshiyeneyo amazwi kamsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko athi abantu abangalancwadi zokuzalwa ngenxa yesehlakalo seGugurawundi bazalungiselwa lezi ncwadi njalo lezihlobo zabo ezabhubhayo zincwatshwe kutsha. UMnumzana Mphoko wethulela amazwi kungcwatshwa owayengumlweli wempi yenkululeko uMnumzana Cyril Ndebele ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala uMnumzana Mphoko esolwa ngabaningi abathi usekela isinye isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Jonathan Moyo kudaba lwenkohlakalo alwetheswayo. Asizweni ukuthi uMnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye ibhethu likaZulu uthini ngodaba lwegugurawundi.
Kuhle ukubona abantu abakuhulumende sebekhuluma ngakho, kodwa kuseseluhlupho kathize ukuthi basakukhuluma besemahofisini. Simelele ukuthi mhlazana beyaphuma emahofisini bebuye ebantwini ethi kubonisana njani, ngoba ayisiyonto engakukhulunyelwa emahofisini, ngoba abantu abanjani abahlukunyezwa yileso simo basemaphandleni basendaweni ezijiyeneka abakho emahofisini.
Ngezinye indlela alikukholwa lokhu okuthiwa ngumsekeli kamongameli.
Uhlupho yokuthi akulanto kungazange kwabhujwa ubaba uNdebele othe nguchief SMA commission besingezwa lutho. Uhulumende uhlupho lwakhe lunye, uhambe wakhanda umthetho ode kwazi ukuthi vele kakulanto into okutshengisa ukuthi kala sifiso sokuthi kulungiswe lolu daba. So kathesi bakhuluma nje ngenxa yefa, njalo engxenye yena okamfuko engabe ilesifiso. Kodwa kuqakathekile ukuthi indaba enkulu kangaka ukuthi lathi sibe lokholo ukuthi okwamgave ephuma egcekeni e-adresse isizwe seZimbabwe esitele ukuthi sesiqalisa indaba yokuzama ukuvala amanxeba lawa, ngoba nguye umnikazi wendaba, nguye esikhangelele ukuzwilizwi lakhe.
Kodwa liyalibona lifika lelo la?
Kusasenzima. UJonathan othe khona ufuna ukuyadeployise, kodwa akuyanga ndawo. So asibonanga sokuthi hayi sebenikelela olungelo lokuthi bemphanda bembeke ngokwenhlonipho yabo.
Inhlanganiso yakho yona isingaphi ngeyayo imikhankaso yokuthi udaba lolu olwegugurawundi lukhangele?
Kukhona esikwenzayo njalo imbuthano yona leyana kasimanga ngayo njalo kasisuze sine ngayo mpaka indaba izilungiswe. Yokuthi indaba yegenocide ayilungiseki iphele. So vele yimfa nayo, ngoba nabazalwa kuze bebekwayo ukuthi Zimbabwe at one point in time went through this. So kakusoze kume.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso yeBhethi lwekaZulu. Umkhankaso okhetho lokudinga ozaba kuba ngumongameli weMelika lubikwa lulandelwa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele kugoqela lezi zalwane zeZimbabwe ikakhulu ngezenzo ezehlukeneyo ezikamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans. Okwamanje umnumzana Trump wetheswa icala lokuhlukuluza abesifazana ngendlela ezitshiyeneyo okusolwa ngomunye wakhe webandla lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton yena omedlulayo ngesilinganiso sama-polls alolu khetho. Asizweni umbono wesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika unkosikazi Sibongile Ncube ngalolu daba.
Kodwa sikhulume nge-verbal abuse, sikhuluma ngani sexual abuse and the behavior ababa ka-Trump eyenza enika abantwana, abantwana bethu abangabafana abancane abasakhulayo i-wrong example.
Kodwa sesikhangela umntana akhe lo untombazana u-Ivanka Trump oseqalisa ukumkhankasela, kambe lokho kungaletha umahluko yini?
Akula ntombazana engama phambi kwebandla ithi ubaba wenza lokhu ya konke lokho okhulunywa ngabantu kuliqiniso. Izolo simbonile umntaka Trump intombazana ezivuthileyo sibe siyamu-admire umntwana lwana, siyamrespecta futhi. Uphumile izolo bembuza ngoyise langoku-abuse omama, sexual abuse le. Kazanga athi azange akhulume ngakho, uphendule ngendlela ethi ubaba wami is a good man, ubaba wami uzayenza lokhu lalokhu nge-America. Kazange a-addresse indaba ephambili ngoba kazange afuna ukuthi khona azifake emumweni yokuthi she has to say omama labo balamanga, ngoba uyakwazi ukuthi angavele aphume khonapho esithi omama labo balamanga use pushe omama bonke away from ubaba wakhe. So u-very careful umntwana lona ngendlela aphendula ngayo nxa ebuzwa ngikhuluma nge-sexual abuse enziwa nguyise. Kaphumeli egcekeni kayi-address indaba ye-sexual abuse, yena usuke akhulume ngani nge-success kayise ku-business. Which is true, uyise u-successful ku-business. So uyadiveta laye umbuzo lo, awuphendule ngendlela engasoze vele ikhulume nge-sexual abuse but iza focusa e-business acumen kayise, i-business success kayise, and bring it to helping America grow economically.
Lo ngunkosikazi Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe sixoxelayo eseMaryland khonapha eMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukhele ethi www.voaindebele.com, la kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokungenziwa nguhulumende ukwenzela ukugcina amasiko lemikhuba kaZulu eqhakathekileyo. Ucwaningo olusanda kwenziwa lutshengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe kancedisi abakhangele amasiko ukuthi bawalondoloze ngemfanelo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, ake sizwe umnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga elodumo exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Awin bibaba silale mawin bibaba
silale mawin
bibaba
silale mawin bibaba silale mawin.
Uhulumende embona ukuthi kufanele kwenziwe, ngathi uminister weculture nguye ofanele ukuthi ancedise abamasiko ngendlela ethi i-transport bayayidinga abamasiko ukuthi nxa besiye emasikweni bazuze indlela elula yokuhambisa, bazuze loncedo lokuzuza indlela yokuzuza amanzi ukuthi ezindaweni zonezo ezamasiko sithi onjelele edula ngapi kwenziwe izibhorane kwenze ukuthi nxa izalukazi zisikamanzi zingadubeki ukuthi amanzi azayikhiwa ngabatsha kade kufanele akhiwe izalukazi. Kusokusithi lalabo abasigcinela amasiko sithi thina silegreti Zimbabwe ngale elogogo uZamira sibe lakho elokhuzeni efictory ugogo uMalinga kunye lasekomanyangwa indawo zonke leziyana iministry yeculture yiyo fanele ukuthi ihambe phambili. Yikho ngaleyo ndlela thina bamasiko kasiyiboni iyasicatshela ngoba yiyo kufanele ukuthi sidinge sihlangane sitshele ukuthi izinto ezisihluphayo yiziphi incedise. Iministry esisebenza layo yilaba behealth kodwa kakweneli lokho.
Ye, mphosela umbuzo khonapho-ke siyabona ukuthi kulocwaningo okade lusenziwa lapha kukhangelwa ukuthi kambe uhulumende ngenzelani abantu abavuselela amasiko. Kwakhanya ukuthi vele uhulumende kancedi kakhulu kangako kodwa-ke uyakhuluma lapho ukuthi kumele angene lapha lalapha imali angayithola ngapha uhulumende. Siyakwazi ukuthi into ziwomile baba Ngweni.
Thina kasilandaba lokuthi imali komile kungumlando wakhe ukuthi abantu bakhe bazuze imfanelo. Ukuthi uza kuzuza ngapi kumlando wakhe lokho kufanele ukuthi alungise izinto ngendlela okufanele kulungiswe ngayo.
Yes, ngathi-ke nxa sesikhangela okunye-ke ukuthi kumele kulondolozwe ezamasiko okumele kulondolozwe kakhulu kungaba kuyini ngombono wakho?
Okufanele kulondolozwe kakhulu ukwenzeka ukuthi amasiko ethu asebenzeke kuhle yizo izindawo esiya kuzo ezidinga uhlonitsho njengoba nisitsho ukuthi komanyango edula ezilo konke lasenjelele yizindawo zethu okufana ukuthi zibe semqoka ekulungiselelweni kuhle uhulumende.
Ye, nxa sesikhangela okunye-ke siyabona ukuthi kula imigido ethize eyenziwa-ke emandebeleni layo ingagcinwa njani nxa ukuthi uhulumende encedisa khonapho?
Uhulumende kufanele encedise asitheni thina kuzona ezinsuku kuzabe kulo msebenzi wegadadi. Uhulumende ufanele ancedise ekudingeni izinto esingathi ukudla kuyadliwa ngabantu ekucheleseni khona ngale ngumlando wakhe. Nxa kusenziwa loba kuyini epupu uhulumende kufanele ukuthi abe khona kuzo zonke izinto la khona ngapha umhlahlandlela.
Ungatshela nuhulumende-ke ukuthi kumele enzeni lapha?
Uhulumende engakutsho kuye ikuthi kabe nguhulumende wethu abantu ngoba laye unguhulumende ungabantu bengazi basisitshitshilizela khatshana ngoba esikwenzayo sinceda bona emasikweni sinceda imhlaba wonke.
Lo ngumnumzana David Mhapinyana Ngwenya inyanga elodumo ebekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke silijiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo mnumzana Gift Siziva yena oke wabotshwa kumaviki edluleyo etshengisela wahlala entolongweni okwenyanga eyodwa. USiziva ubetshengisela labanye besola umbuso weZANU-PF. Ngiyakwamukela kuhlelo Siziva.
Ngiyabonga.
Akusichazisele ngokubotshwa kwakho kwakunjani?
Njengoba usazi-ke athathwa-ke ngamajaha ezanu-PF mhlaka 26 ngelanga lokutshengisela-ke eHarare esigodlweni lapho abangihambise khona-ke emzini wabomkhuleti kodazi ukuthiwa yijongo ebuilding yezanu-PF. Lapho abafika-ke bangihlukuluza kakhulu bangithosha-ke ngaze ngathathwa ngamapholisa ebusuku ngemva kokuthi abantu sebehlupha phandle ukubana-ke ngiriliswe. Suka khonapho ngathathwa ngamapholisa ngaya eHarare Central ebusuku lapho ngahanjiswa khona-ke maximum prison engahlala khona kwenyanga yonke lamalanga lapho esabona khona-ke ufakwe elizwe ngenxa yesimo esisemajeli ukhangela ukubana abantu baphila njani abantu ababothiwe abangaselawo amalungelo noma ukudla noma indawo zokuhlala njalo futhi ukhangela ukubana abantu bakhona sebephila njengenyamazana ngenxa yokuthi iZimbabwe sijayele ukudla isitshwala ngemibhija noma kweminyaka wonke. Kunokhu kwadiza ukubana nezekele ukubana ngempela thina njengabatsha kufanele sime kana silwele inkululeko yelizwe ngenxa yokuthi asithoze savo samayiswa ngenxa yokutshaywa noma ukuhlukunyezwa noma ukubotshwa emajele ngenxa yesimo eselizwe.
Usaphatheka na kunhlelo zokutshengisela kumbe susesabela katshana?
Inhlelo zokutshengisela zingaphansi komthetho welizwe ukuthi ayiconstitution eZimbabwe. Manje angisoze ngamiswa ngenxa yokuthi abantu-ke abakuthandi ngenxa yokuthi siyenza lokho okumalungelo ethu njengabatsha abalwela ukubana ilizwe likhulule ngaphansi kokuhlukunyezwa kukaRobert Gabriel Mugabe. So angisoze ngafangama noma kungathi kuthini, angeke ngini okuthengisela ngenxa yokuthi isimo elizweni singakatshintshi ngaphandle kokuthi uhulumente azalalele izinjingo zethu njengabatsha labadala. Yikho lapho engizama khona ngithi hhayi sengingaqhubeka-ke ngoba imisebenzi la yabe sikhona, amanzi abe sekhona, amadeta abe setholakala, ukudla kuyabe sekutholakala, izikolo kuyabe sekukwanisa ukuhambeka. Khona lokhu yiko kuzasenza ukuthi njengabatsha sime-ke ukuthengisela ngenxa yokuthi izinjingo zethu ezifakwe kumthetho welizwe kuka-constitution sezibonake.
Okwamanje lungaphi udaba lwakho?
Namhlanje bengiye-ke emapholiseni kuyaripota labanye bami-ke abangu-67 ngenxa silokhu esakufakelwa kubheyili ukubana-ke sifanele siyazisemapholiseni ukuthi bazikhona kumaviki wonke. Njalo emapholiseni lapho sike sahluphana ngendaba ukuswelakala kwezithupha ngoba izithupha zethu zathathwa-ke ngalaba bezamiPF. Manje kube nzima kubani emapholiseni sikwanise ukubachasisela udaba lwethu njengoba asifakwe-ke esikhozweni sezamiPF lapho abathatha khona-ke zonke izinto ebesilazo.
Ungabathiyela waphi amazwi abanye abasakhulayo?
Thina njengabatsha kufanele sihlangane ewutshananzelela ikakhulu umkhankaso yodwa jamuka sesijikile lapho sesithi thina njengabatsha sihlangane sime sibindi ukubana silwele-ke ikusasa lethu ngoba lokho esikwenzayo sikwenzela ukubana izimuli zethu zikwazi ukuphila kuhle, abantwabethu-ke bangaphili impilo esayiphilayo thina ukubana bebonakale bedrayiva izitina, bebonakale bedlalisa amadaka. Abantwabethu kufanele bezokwazi ukuyabamba amakhompyutha, ama-iPhone bengafanani lathi, bekwazi ukuya ezikolo ezibhadalwa nguhulumende, bekwazi ukuphila kuhle, bekwazi ukuthola amanzi.
Lobe kungumnumzana Gift Siziba osakhulayo oke wabotshwa wahlala okwenyanga entolongweni ebotshelwa ukutshengisela esola umbuso weZANU-PF. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Le balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe eziphathelane lokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo ovuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo, silomfundisi Useni Sibanda njengenjayelo. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga Busihlwa, ngiyabingelela njalo abalaleli abalathi namhlanje.
Ubavuselela njalo ubaphakamisa ngawuphi umbhalo lamhlanje ubaphathelene?
Namhlanje sikhangele uMateyu ichapter ka 6 verse ka 9. Ngibuye lombhalo ojayelwe ngabantu kakhulu. Ngiyakhumbula sonke sesesikolo sasikwenza umthandazo abafundisi bakaJesu abawufundiswa nguye. Ngakho namhlanje ngikhangela ukuthi kuyadingakala ukuthi abantu bebuye kuNkulunkulu bethu sifundise ukuthandaza. Singakhangela kuLuka ichapter ka 11 kulomfundi kaJesu owathe qeda ukuza uJesu ethandaza wasesithi kuye ngicela ukuba usifundise njengoba uJohane wayefundisa abafundisi bakhe. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhangela ukuthi kambe vele wona umthandazo oba lempendulo, umthandazo oba nezithelo uyabe ungumthandazo njani. Nxa sikhangela lapha kuMathewu chapter 6 verse 9 siyananzelela ukuba nxa sisehla laphana uJesu uyakhuluma ebafundisa uthi baboqalisa ngokuthandaza besithi Baba wethu osezulwini. Ungayehla phansi uzabona ukuthi uthi kaligciniswe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Ngakho ngizafuna ukuthi ngifundise abalaleli ngakhonokho ukuthatha ukuthi kambe umthandazo olamandla yiwuphi. Okokuqala siyananzelela ukuba uJesu uqalisa ngokuthi Baba wethu. Kutho ukuthi okokuqala kumele umuntu abe lobudlelwane loNkulunkulu engaqalisa ukuthandaza kuye. Nxa ungabi lobudlelwane la uNkulunkulu, umthandazo wakho wokuqala kumele ube ngumthandazo owokuphenduka, hayi khona ube ngumthandazo owokucela. Ngiyangizwa abantu abaningi besithi kanti lokhu kwenzakala kimi, lokhu yakwenzakala kimi, indaba uNkulunkulu engangeneli. Kangeneli ngenxa yokuthi awukaqalisi ukuba lobudlelwane laye. Ngakho into yokuba lobudlelwane loNkulunkulu iqakathekile. Yikho-ke ungeke wathi emuntwini Baba wethu kumbe Baba wami ungalabudlelwane lomuntu onalo. Futhi ukuthi laphana uJesu wayetshengisa ukuthi okokuqala into eqakathekileyo yibudlelwane. Ngiyakhumbula la maviki la adlulileyo ngengafundisa ngokuthi uJesu wayeqakathekisa njalo ukuba yindodana. Futhi ukuthi lokhana kuqakathekile kuba la mandla umthandazo wakho nxa usuka empandeni yokuba wena ulobudlelwane loNkulunkulu. Okwesibili siyananzelela ukuthi laphana uyakhuluma ukuthi ayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Into eqakathekileyo ukuthi abantu kumele bananzelele ukuthi nxa umthandazo wakho uNkulunkulu eza kuphendula kumele ube ngumuntu-ke oqonde nta ulandelela intando kaNkulunkulu. Kumele wenze izinto uNkulunkulu afuna ukuba uzenze. uNkulunkulu angeka aphendula umthandazo womuntu oyisiqholo kumbe umthandazo womuntu omelana lombhalo wakhe. Ngoba singakhangela kuJohane chapter 15 uyathi yena uJesu uyivini thina-ke sizingatsha zakhe. Ngakho nxa sixhumane laye uJesu yena oliving kungabe kuyini lokhu esikucela kuye uyasipha. Ngakho-ke nxa umuntu eyisikhole emelana lelizwi likaNkulunkulu ungeke wathola lutho kuyuNkulunkulu. Okokugcina okuqakathekileyo nxa umuntu ethandaza ngibona kuqakathekileyo kulapho esithi sixole lizono zethu njengoba lathi sibaxolela abasonelayo. Abantu abaningi khathi semhlabeni abagulayo ungahamba ezibhedlela ubuze amadokotela uzathola ukuthi abantu ezindlini lapha bayaginya amaphilisi ngenxa lomkhuhlane othiwana yi-BP. Umkhuhlane wokuthi igazi liyabe likhwela, liqansa, litshisa kakhulu. Kwenziwa kuyini? Lokhu kwenziwa ukuthi umuntu uyabe lamaqhubu amaningi enhliziyweni yakhe. Umuntu uyabe lokuzonda, umuntu uyabe esehluleka ukuthi axolele abanye abantu. Uyezwa umuntu esithi ngomnyaka ka-1930 wenza lokhu lalokhu lalokhu kimi, akasoze vele ngikukhohlwa. Ekugcineni umuntu ogcina egula ngumuntu oyehluleka ukuxolela abanye. Ngakho lapha siyabona unxa uJesu esifundisa umthandazo uthi yena sixolele ngenxa yokuthi lathi siyaxolela abasonayo.
Kulugqibe uhlelo mfundisi ngomthandazo ubabeke enkosini abadabukileyo labadubekileyo lamhlanje.
Baba siyathandaza namhlanje siza kuwe njengabantu abakho. Sesithandazela abazalwane, sesithandazela abasilaleleyo, sesithandazela abasezindlini, abasezigabeni ezehlukeneyo. Abanye uNkulunkulu bayalwa, abanye uNkulunkulu bayagula, abanye inhliziyo zidangele. Siyabathandazela uba namhlanje wena uzokubaphilisa, ubaphakamise lapho abalele khona, labalele phezu kwamathala uzakubaphakamisa. uNkulunkulu bagoqa amathala amathalawo umuntu ahambe athi khwatshwa ahambe. Siyathandaza ngegama likaJesu kuba njalo namhlanje uzokusixolela izono zethu njengoba lathi sibaxolela abasonelayo. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Asibe sonke njalo ukuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo ovuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela eziphathelane lokholo. Kwezemidlalo lamhlanje sixoxa lo Heath Streak, umdlali omhlophe olodumo kukhilikithi osethole isikhundla esitsha sokuqeqesha abadlali kulomdlalo. Intathela izindaba eStudio 7, uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UHeath Streak oleminyaka engamashumi amane lambili yokuzalwa wethulwe emphakathini njengomqeqeshi omutsha weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ngolwesibili edolobheni lakoBulawayo.
Kuyangithabisa kakhulu ukuthi ngikhethwe ukuthi ngibe ngukhochi weZimbabwe. Ngake ngaba ngumkhokheli we-team. So kathesi ukuthi ngikhethwe ukuba ngu-head coach into enkulu kakhulu ndani kuyangijabulisa okumangalisa.
UStreak udlalele iqembu lesizwe kusukela ngomnyaka ka-1993 kusiyafika ngomnyaka ka-2005. Ekutsheni kwakhe udlalela iqembu leZimbabwe udlale emazweni yagoqela ele-England, ele-India kanye lakwele-Hong Kong. Ngesikhathi esechiye ukudlala usebenze leqembu elimela ilizwe leZimbabwe engomqeqeshi wama-bowlers kusukela ngo-2009 kusiyafika ngo-2013. Ngomnyaka ka-2014 uqhatshwe ukuba umqeqeshi wama-bowlers aweqembu elimela ilizwe leBangladesh njalo ke waqeqesha la ku-Indian Premier League. UStreak uthi talenta likhona elizweni leZimbabwe kodwa okuqakathekileyo yikwenelisa ukunqoba emidlalweni.
Sihlala sikhuluma nge-talent, le-ability, but okungani ukuyasehlula ukuthi sikutshintshe kube ngama-results. So mina isifiso sami ukuthi siplane kuhle, sibone ukuthi abazasithatha besiqhube phambili ngobani. Ngoba mina okwami angifuni ukuthi just ukukompita, mina ngifisa ukuthi siqalise ukuwina.
Uqhubekele phambili uStreak wathi isifiso sakhe yikuba iqembu leZimbabwe linganqotshwa kalula, ikakhulu nxa lidlala lisekhaya.
Ngokuhamba kwesikhathi sizabona iZimbabwe sesiwina, sesiqala ukuchama nya amathimba kakhulukazi lapha bengabuya ngapha ekhaya esilanda ngapha. Kumele thina sibatshengise ukuthi nxa singapha ekhaya siphambili kwama-supporters ethu ukuthi kulapha esinzima khona ukuthi besihle. So aso into ukuthi kusasa siyavuka sokutshintshe but kuhamba kwesikhathi.
UHeath Streak uthethe isikhundla ebesiphethwe isizalwane selizwe le-South Africa uMakhaya Ntini yena obezibambe esidukwini ngemva kokuxotshwa kwesizalwane sase-Australia uDave Whatmore. UMfokantini uzawuyela abe ngumqeqeshi wama-bowlers ukuthi uLance Klusner laye odabuka kwele-South Africa nguye umqeqeshi wama-batesman. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukudibana leqembu leSri Lanka emidlalweni emibili yohlobo lwe-test ngemva kwamaviki amathathu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Lo ka NKC esithi umoya uyavuma. Singakehlukani ke sikhangile ebesilazo. Iningi labantu selamukele ngembono etshiyeneyo amazwi kamsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko. Athi abantu abangelancwadi zokuzalwa ngenxa yesehlakalo seGoground bazalungiselwa lezi ncwadi njalo lezi hlobo ezabhubhayo zincwajwe kutsha. Umkhankaso wokhetho lokudinga oza kuba ngumongameli weMelika lubikwa lulandelwa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele kugoqela lezi zalwane zeZimbabwe ikakhulu ngezenzo ezehlukeneyo ezingamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans. Lizwe eziphathelane lamasiko abatsha lezokholo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.